loko kukhulunywa nguMathe Madanda kuyadanisa ngoba isisekelo selizwe Section 59 kuyavumela abantwana baseZimbabwe ukuthi batshengisele ukuthi into angazimanga kuhle. Ngoba ezikhathini eziningi nxa abantu bekhuluma ukuthi sebesidla imbuya ngoluthi, uhulumende andisanga ukulalela. Kodwa uZulu angatshengisela kuba lobubelo ngoba uhulumende kuyabe sebona ukuthi uZulu uyakhala njalo kumele alale nje njalo isifiso zabo zilungiswe. So uMathe Madanda bazama ukwethusela uZulu waseZimbabwe ngokuthi bona bakhomba ngaphakathi. Iningi likaZulu alikhombe ngaphakathi, so kuqakathekile ukuthi siyetshengisele.
Bathi injongo yenu emqoka lapha yikubangela ingxabangxoza lokudala udlakela elizweni, yebo kunjalo?
Asikaze njengebandla le-MTC sike sidange udlakela uma sitshengisela. Ungakhangela izulu lapho kade sigcinisela khona umonakalo uvela kuzanu PF lapha abasebetshela amasotsha njengango-1st of August lapha kuzokuqala amasotsha adubula abantu. Kasikazisi-ke sidilise izinto sitshengisela ngokuthula, njalo thina esikutshengiselayo lapha yikuthi asinamagetsi, asinamanzi, akulamithi ezibhedlela, imijova kayisagadeki, imali kayitholeki, azitholakali emabhenki. Okwakhathesi nje sesukuhlale nje abantwana baseZimbabwe kufa izitolo ungazongena ufuna ukuyathenga intungu yokudla isiqhansi okumangalisayo, kodwa imiholo ilokhu imiholo ebesiyihola mnyaka ephelileyo.
Khona ukutshengisela lokho kuseHarare lakoBulawayo kuphela kumbe la kwamanye amadolobho? Ungachasisela uZulu.
Amanye amadolobho azatshengisela siqeda ukutshengisela eHarare. Amaprovinsi wonke azatshengisela ukuthi batshengise uhulumende ukuthi hatshi bo sokwanele, asanelise ukuthi siphefumule sesiphelele ezandleni njengesepha.